Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akula ma business opportunities akhona, so ngazahambi abantu babelikhe bemkhangele nje.
Ingcithi ezicubungulayo zomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni o-United Nations General Assembly kalusoze luthele izithelo ngenxa yendlela yelizwe leli eliqhuba ngayo ukhetho.
Reconvene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi ye-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ngesikhathi amazwe amaningi kakhulu asathuthukayo ethatha ithuba lomhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly ukukhanga abangazotshala imali lokusungula amabhizimusi, ingcithi ezicubungulayo zomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lulethe izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhube ngayo ukhetho olwenziwe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamazwe omhlaba livame ukugoqa imihlangano ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly yokubonisana ngendlela angaqinisa lokuvuselela imisebenzi yokuthuthukisa ezomnotho, ukuthengiselana lokunye. Njengomzekeliso, eleSouth Africa lithethe ithuba lokuhlangana leMelika njengenjongo yokukhulumisana ngendlela amazwe la angaqinisa ngawo ezamabhizimusi. Ingcithi ezicubungela ezomnotho zithi eleZimbabwe kalilalo ithuba lokwenza okufanayo namanye amazwe ngenxa yendlela eliqhube ngayo ukhetho. Zithi kulakho ukwenza ukuba abamabhizimusi bakwamanye amazwe bangalithembi leli lizwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Kudakwashe Zulu esebenza ezimele othi ukhetho lweZimbabwe lwenza uhambo lukamongameli Mnangagwa kwele Melika lube yize nje.
Akula ma business opportunities akhona kuzayenzakala njengo-2008 lapho uMgabe achithe khona bafika bamvalela eEthiopia. So engazahambi abantu babelikhe bemkhangele nje. Akula nto abazayenza because they need reforms. So ngani uyavuma nje ukusebenzisana loChamisa ukuze abonakala ukuthi ama opportunities la ngendlela ahambelayo ne-New York bekuzavuleka yonke into, kodwa nje babekukhangele nje abantu kungelani lancedo abazakunikeza lona.
Lokhu kusekele ngumnumzana Herbert Jamuka osebenzelana lebandla le-People's Union of Zimbabwe. Yena uthi amazwe amaningi kawamethembi uhulumende weZimbabwe okwenza lezamabhizimusi zibe nzima.
Ukuhamba kukaMnangagwa ukuya ku-meeting ye-United Nations akuncedi abantwana beZimbabwe, ngoba uMnangagwa akawinanga ama-elections aka-23 August, but uMnangagwa untshontshe amavoti abantwana beZimbabwe. So i-SADC African Union ne-United Nations bayakwazi lokhu ukuthi uMnangagwa akawinanga ama-elections. So akumelanga bahlale laye apho emhlanganweni we-United Nations.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Thedi Ncube, ingcithi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso eye-Leaders for Africa Network, othi uhambo lolu luqhakathekile kakhulu.
IZimbabwe nayo lilizwe liphila kuhle lamanye amazwe. But okuqakatheke kakhulu ukuthi umongameli weZimbabwe usukumile la ukuyahlangana lenkokheli zamanye amazwe, lenkokheli zamabhizinisi, lenkokheli zamanye nje ama institutions, for example amabhenki, sihamba siyathatha ama development partners landlani. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanika iZimbabwe ithuba layo lokuthi ikwanise ukuapproacha labo enga partner labo ukuze bebisi development eZimbabwe okunjengama companies lamanye nje ama organization athile singakhangela kule zinto ezinjengabo climate change khona le kuyabe kulabantu abakhangela kakhulu eze climate change.
Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF uthi uhambo lolu luza kwenza umongameli Emmerson Mnangagwa athole ithuba lokuchaza izifiso zikaZulu weZimbabwe wele Melika.
As we all know, Zimbabwe has two matches. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none, and Zimbabwe is open for business. So the United Nations General Assembly is a very, very good platform for us as Zimbabwe to market ourselves, to showcase the opportunities that abound in our rich land.
Njengoba sisazi eZimbabwe lilendinga imba ezimbili ezithi iZimbabwe kayilazitha lethi eZimbabwe liyamukela amabhizinisi kulele. Umhlangano lo uzancedisa ukuba sithole lokho esilakho njengelizwe.
Umongameli Mnangagwa ufike eNew York kwele Melika namhla njalo ukhangelele ukuba uzakhuluma emhlanganweni owe-United Nations General Assembly ngolwesine. Umhlangano walonyaka owe-UN General Assembly ongenwa inkokheli yamazwe omhlaba kumbe abameli babo wenziwa phansi kwesihloko esithi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Ngimele isitudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-United Nations General Assembly, umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi e-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele le-China. Lokhu bekusembikweni wakhe awethule emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni namhlanje e-New York eMelika. Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni achiyeneyo omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded this work is as urgent.
Ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwango obenzakala kwamanye amazwe okugengulwa khona ohulumende ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni athiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo vama le-Ukraine ekuhlaseleni kwayo iRussia osekubangele impi eseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. ELiRussia yilo elenza kuba kwaba le mpi le, njalo yilo elingayimisa. ELiRussia yilo elingafuni ukuba kube lenhlalakahle kule Ukraine. Kumele kumiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. ELiRussia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelikwenza kule Ukraine. sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngeRussia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngeRussia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwane beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina sifisa ukuba sincintisana lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina sifisa ukuba kuncintiswane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asikuze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Nomzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Ukuzikhethela kuya kusehla ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lobunzima lobu lobunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe hathi ezamadlwane. Njengalokhu engakuthoyo emhlanganini we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azwisane ezombusazwe ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli kufuna ukuzwisisana hathi inkani.
Responsibility to achieve compromise in building a common future of peace and prosperity for our common good.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo nxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union yethule umbiko owazisa inyathelo eseliyithethe eyokumisa uncedo lwezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5 million, ekade kumele iphiwe abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Lolu ncedo oluphiwa amazwe omhlaba kusetshenziswa inhlanganiso i-UNDP veluzamele lubuye ngezigaba ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ozayo oka-2024. Abe-EU bathi bathethelelithelo ngenxa yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngalo eZimbabwe ngabe-ZEC ululukhetho oluqhutshwe mhlaka-23 wenyanga edluleyo kuNcwabakazi. Lokhu abe-EU bathi bakwenza ngokunanzelela ukuthi iqula labo abalithumele ukuyahlola ukhetho kanye lamaqula afana lawe SADC lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zethule imibiko yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Iningi lazo zilubhekise kwele-Bilitane ukuyasebenza kwezempila kahle siqhatshwa ngabameli babaqhathi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka kuzinakekela. Iningi labafuna ukuyaphetsheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo ziqilwa izigeleke eqelezi ezithi zimele abaqhathi. Abanye bagcina bengahambanga kumbe bengahamba bengatholi umsebenzi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda ese-London.
Iningi labafuna ukuya phetsheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubongincube wathengisa konke alakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni komnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
Udlale ngami from December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu yazi amanga so manga after manga every week amanga after manga isikhathi sichithile ama documents aza expire yazi nini eh yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba za Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuya eBrithani nguJean Phiri owakhuluma loNunu owayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi, so ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000 and then ngakwenza lokho. Ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumanele noNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi. Yena uthi cha, kasange aze imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers. Ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithethe ngikhethile. I did refer, ngarefera. But ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it. And I'm sure bayakwazi laba, I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingephi agency? Ngaphamba nje kwakulo muntu, umuntu wakhona wayethi unama-COS wasesithi khona abantu babhadale but umuntu wakhona kushithi wayengasenawo. Manje my brother ngimfonele sense ngathi hose ngabe ngigula seriously ill bengidumba umzimba wonke nesukele ne-BP anginamali okwamanje, I can even change my bank details, anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuyako leBrithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisiwe Dube ngomunye ongasela msebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhashi uyasehlisela i-rate yeholo kodwa masisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela i-rate yeholo. So ngibone ngani bekule simenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile ngoba mangu sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Vusi Ncube we-Crystal Care Norwich eBrithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiselwe ama-certificate bayabuya khona la bekungasela ama-shift sebeqalisa ukufona around ngicela i-shift, ngicela i-shift. Vele umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esethi bhadala 10,000 wena ohlutha hayi le yifekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 wohle ukucabange kuhle kwena lo.
Uhulumende kwaleBrithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nqangu lo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwaleBrithani Home Office kuyalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Kweze notho namuhla sixoxala nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni kwele Zimbabwe othi kunzima kulezi nsuku ngoba idola leMelika kalisabambeki kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Sinamanje makhathesi Dube abantu abaningi besebegcwele emgwaqweni sesithengisa sibaningi akusafani lakuqala. Laba ababesebenza abaningi kamiswa abasasebenzi bonke babuya emgwaqweni. Sonke sesingabantu abaphila ngokuthengisa akusiyo bethenge lomunye. Njalo kuba labanye abantu abafika bethole izinto engingathi mina ezijhukileyo ngaphandle kwamazwe. So ngathi bebuya lakho ngapha i-competition yakhona kubhizinisi isiyambe kakhulu okuthi vele nokuthi uthengise sesithengisa nje khona ukuthi zizokuzizileyo kodwa kusafani lakuqala ibhizinisi yakhona isafani. Kuthi kunjalo nesisindo sami semali yakithi leyi besike sathi thina ibisingani sithi isebli isimile ndawonye ngoba ubusisithi ungazithengise ngayo i-RTGS bukwanisa futhi ukuphinda uthenge i-forex kumkambo omnyama. So emalangeni lethu yokuvula ama-election sekungani layo futhi imali yakithi siphinda futhi sisize ivalu sekukhwela futhi amandla edola leMelika. So ibhizinisi yakhona sengisenza ibhizinisi ibe nzima kakhulu.
Ngathi isiwe kanganani nxa ungasitshela sibili ngama nombolo ukuthi ime inje imali ezibabo kwamanje nxa uthengisa.
Singabafiki esikhathini sekhetho sama-elections i-one yesidola ibisisebhu ngoba ubusukwanisa ukuyithenga ngabo nge-5,000 RTGS kumbe 5.5. Kuyena liziki sikhuluma khathesi ukuthi uziyithole sokumele ukhiphe 6.5 kumbe 7,000 ukuthi uthole i-one yesidola. Osokusenza kube nzima kuphinde futhi kube nzima thina esiwoda kubomesina kubo-South Africa nxa usulalele imele yesidola ukuphinda futhi uthole irandi nerandi lakhona i-100 rand isithi ungaba le-5 years uzithole i-100 rand. So ke ngangokuthi intshatshintsha kwezimali khathesi i-100 rand yakhona usuyithola futhi nxa ungaba le-$5 lesi sizithophela phezulu umuntu uzithole i-100 rand.
Pho kuphileka njani Mampofu?
Engingakusedube ukuthi angazi nesikhiwa nxa bekubiza bathi survival of the fittest. Kuyaphila nje okuthi mhla uthe wathola khonokho okutholileyo kokuthi uthole kokudla udle udlule. Kodwa angeke sithi ukuthi siphila impilo yokuthi ungakhangelela ukuthi uyaphumelela ngomuntu othengisayo ongaphumelela ngokavuka elelutho. Sesiphilela nje ukuthi as long as ngibele ngidlule ngavuka ngiphila. Yikho sesibona sokusanele ngaleso sikhathi.
Abantwana-ke imuli pho liphila njani nxa kunjalo?
Abantwana ezikole Dube uhulumende uyabe sithi abantwana bengaxotshwa kodwa uzathola ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefika ahlalise phandle futhi laba ababhadalileyo kube yibo abafundayo owangakube ngiyo ohlala phandle. So nebantwaneni isimo sakhona siyabahlukumeza ngoba umntwana uyabe ekhangelela ukuthi umzali ndolovuke wathengisa engeyena mpiza kuyethengisela khona ukuthi sibhadale ikhuthini. So ngobunzima bebhizinisi yakhona ukuthi sesibaluleke ngabakhangelele khona ukuthi sikhangelele ukuthengiseni kuba nzima nokuthi uthole leyo mali yesithi zathi yaphendula ngkhaya uthole umntwana uthi namhla kangifundanga abanye bebefunda mina ngihlalise phansi ngoba nabe ezikole sebabona ukuthi baxotha abantwana kuba nzima ngoba uhulumende uthi umntwana engaxotshwa. So babahlalisa phandle ababa lapha abagadaliweyo bazabe phakathi ukufunda kuye kuthi wemele umntwana ongabhadalanga owasahlale phandle. So nebantwaneni isimo sakhona siyathanda ukuhlukumeza abantwana ngoba namhlanje uthe wabhadale sekuyele eklasini usuka kube ngathi yena kumbubandlululiwe ukhethiwe ngasakwanisa ukuthi akhonsentrate kuhle ezifundweni zakhe.
Pho-ke isicelo sakho kuhulumende ungasibeka usithini kona?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende asazi ukuthi engakwenza njani Dube ngoba sekuyinto esibeminyaka leminyaka lokho sicela ukuthi uhulumende ngawo uyathi uhulumende ngawo uyathi kodwa kungenzeki. Kodwa lesami isicelo ukuthi ngakuyavula amakhampani la amaningi avalayo asaphenduka aba ngamasonto abantu abaningi ababengekho kwibhizinisi ye-informal trading babuyele emsebenzini. Abantu bengabuyela emsebenzini i-informal trading sekuzathengisa-ke bonabo balutshane kodwa abaningi abantu sebesebenza sebehola esekuthi nakwezezimali isisindo semali yethu sibe yimali imali elevali imali ethengayo futhi noma lami wako wasebenzisiwe mi-RTGS kodwa kube yimali ethengayo Dube imali lesisindo okwaziyo ukuthi lami wangathengisa kuyenzile ngolwesikhathi imali yami iza kulokhu ifana nizakwanisa ukuphinde ngiyewoda kube wakathesi ukuthi uyathengisa ungakwazi ukuthi uzabuyela yini yoda imali yakho uthole ukuthi kayisakwani. So lesisho ukuthi nawo uhulumende yakhangela especially kwezezimali ngokuthi amabhizinesi abantu abaningi babuyele baqhashe emsebenzini basebenze, hhayi ukuthi wonke umuntu agcwale emgwaqweni ephenyisa.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkulumane. Kulaba sakhulayo abanengi kwele Zimbabwe abathi abathakazelela abaphathi intambo bengatsha zikahulumende abakhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi iningi labo ngamaxhegu angeke athuthukisa impilo yabatsha. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba abathi uMnangagwa wakhetha amakhehla angeke abalolwazi lenkinga ezibhekane labo ukuze kulungisiswe umnotho welizwe oqhubeka ugugudeka okwethusayo. Omunye wabalombono lo nguPhasho Raphael Sibanda osakhulayo owebandla le-Citizens Coalition for Change njalo omele ilokitshi le-Country Park edale lephalamende.
Sibonayo ngecabinet yabongqongqoshi leyo ebekiweyo akusijabulisi ngoba akula njolo yedwa untanga obekiweyo. Ontanga ababekiweyo ngabantu abakamongameli, asingeke sithi ngontanga ngoba bahlezi besidla bebenefitha kumnotho welizwe. Ikanti-ke thina isikho ukuthi sithi sifuna ukuthi lathi sibe khonaphana, kodwa besifisa ukuthi ontanga labo bebekwe baphathe bakwanise ukuthi betholakale ezindaweni okuthathwa khona izinqumo zelizwe.
Kodwa okhokhela abatsha koBulawayo kubandla leZANU-PF u-Addington Mpofu uthi abaphathi intambo ababumba idale le-cabinet balakho ukuguqula umnotho welizwe.
This is the best cabinet we have ever seen in our lifetime. I-cabinet leyi singayifananisa nje ngamafitshane esingakuthi yiyo i-dream team. Yiyo i-dream team ezaqhubeka ngomsebenzi akade uyenzwa ngocomrade u-Edwin Nangagwa kuthemu yakhe yakuqala. We look forward to seeing more things ezizathuthukisa ilizwe lethu.
UTsepang Nare ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala koBulawayo yena-ke uthi ukhathazwa yokuswelakala kwabakhubazekileyo kukhabhinethi.
Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kusenza i-constitutional amendment number 2 kungezelelwa ama-ministers lawo adojwayo ukhangela ukuthi lalobu ngcithi bani. Sadala thina i-position tepa sithi njengoba sokungezelele sokufake ukuthi lapho kuzabunjayo cabinet kufakwe umuntu okhubazekileyo kodwa lokhu asikubonanga.
UNyari Pechani omunye njalo osakhulayo olwela amalungelo abontanga okunhlanganiso ye-Youth Vibes Africa uthi akaboni okwaphambanisekayo ekukhethweni kwabaphathi intambo bakahulumende.
Ontanga being empowered, abangu-6 bona laba abakhethwe ngumongameli ukuthi bebe ngama-ministers bazasebenza gadalala ukuthi be-empower abanye. Uku-empower it's a process, akusoze kwanise ukuthi khona wonke ontanga ababe-empowered kawani.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ekwele South Africa, uMnumzana Ndumiso Sibanda, uthi akula okutsha okuzalethwa ngabaphathi intambo abakhethiweyo ababalisa abatsha.
Iningi labantu ababiselweyo kukhabhinethi abaphathi intambo ngabantu akade bevele bengabaphathi intambo. Yebo, kukhona abatsha abafakiweyo, labo singabanikeza abathi benefit of doubt, kodwa njengendlela okubukeka ngayo ayikho into e-inspire confidence kukhabhinethi leqokiweyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, uthi abatsha baqanjelwa amanga ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngoNgcwabakazi lonyaka.
Isifiso sona sokuthi ontanga babe khona kukhabhinethi, angikhole ukuthi sikhona. Uhulumende uthembe khona okwamakhotha okwephalamente. Amandla aphuma kukhabhinethi. Nxa ontanga bengekho, angikhole ukuthi isithembiso sakhona siyabe singeseqiniso. Sokutshengisela nje ukuthi kwakuyindlela yokuhoga amavoti ngesikhathi sokhetho.
UMnangagwa onguye yedwa olokhu ekuhulumende kusukela ilizwe lithole uzibuse ngo-1980 usanda khetha amalunga ekhabhinethi yakhe labasekeli babo abatsha abahlanu kuphela. Ingcwethi ezicubungula ngelungelo labasakhulayo zithi abasakhulayo abakuhulumende balutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abakhethwa ngowayengumongameli uMui Robert Mugabe ngo-1980 ababe balisa unkosikazi Joyce Mujuru, uMnangagwa, uMoveni Mahatshi, uSidney Sekeramayila abanye ababe ngabasakhulayo bevela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk namhlanje uhlelo labasakhulayo the connection sixoxa labatsha baseZimbabwe ngomhlangano United Nations General Assembly. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube.